Okwenzeka leyo ukuthi abantu ikakhulu eSoweto bangene ezitolo zalabo abavela kwamanye amazwe ikakhulu izitolo ze-Ethiopia bathatha khona impahla. Isizathu salokhu ukuthi labo bantu bathengisa ukudla osoku-expayile, kodwa ke into esimangalisayo ukuthi nxa bethengisa ukudla osoku-expayile kungani abantu bengena bethatha igrocery leyo behamba la ezindlini besiyayidla. Kutsho ukuthi kukhona ubugebengu obukhona. Namhlanje emini sihlangane lezalwane zase-Ethiopia endaweni okuthiwa yi-Mayfair, lapho abacathe khona sakhulumisana nabo sizame ukuthi sizwisise ukuthi kwenzakalani. Basicacisela ukuthi babaxotshile lapha kade bekhona eSoweto, bathwala impahla zabo babuya lazo eMayfair. Khathesi nje sikhuluma ndinde ukuthi singene umhlangano lalabo ababuya eBangladesh, labo abayibo abaphethe lokho esingama-father shop, ukuthi sizwe ukuthi bona bathathelwe isizathu sokuthi bathathelwe kumbe kuluthwe izitolo zabo isizathu yisini. Kodwa njengoba vele sekukhona ezindabeni kulo daba lokuthi abantu bema-father shop bathengisa ukudla esokubolile kumbe osoku-expayile. Yebo ye, bakhona abanye abangabe kuthengisa, kodwa-ke thina esingavumelani labo ukuthi abantu bathathe umthetho bawafake ezandleni zabo. Amapholisa, ama-health inspectors, yibo kumele bayenze lowo msebenzi ukuthi nxa kukhona abathengisa izinto ezingekho emthethweni bese zesifayile abantu labo babotshwe.
Khona ukubangela ukuthi bathengise into esezilamalanga asedlule uku-expire khonokho kuyini kahle kahle?
Asikwazi ukuthi kuyini bethengisa ukudla osoku-expayile, kodwa-ke ngasithi siyathengisisa sithole ukuthi amanye amashobhu babatshela abantu abazothenga ukuthi hhayi lokhu sekwe-expayile, mhlawumbe maybe ufune singathi na ufuna ukuthenga uchago lokuyana lwempuphu, bethi hhayi lokhu sekwe-expayile wona ubusuthenga ngoba intengo yakhona iyabi phansi. Ngoba siyananzelela ukuthi abantu abaningi lapha e-South Africa abahlala emalokishini, abahlala enkukhwini, bahola imali ephansi. Abaningi bakhona baphila ngama-grant, bese bebona kusiba ngcono ukuthi bathenge lokhu intengo yakhona ephansi kakhulu, ngoba lokhu kuvesifayileyo kuthengiswa ngentengo ephansi. Abanye futhi abantu bayathenga bengakwazi ukuthi lokhu kudla kwesifayile, ngoba uyathola ukuthi vele amashophu lawo ahlala egcwele phakathi. Kodwa-ke ayisibo bonke abathengisa ukudla okwesifayileyo. Ekuseni-ke sikhulumisene labeZimbabwe labo abalezitolo lezo, esikhulumisane labo abanye abaseMpumalanga province, abanye abase-North West, bathi bona bebengabi lalo uhlupho lolu. Kukhanya bona basebenzisana kuhle le-community.
AbeZimbabwe-ke bakhona abalamaspaza wona labo abangenelweyo bathathelwe impahla?
Asikezwa ukuthi bakhona bathathelwe impahla, kodwa esikwaziyo ukuthi bakhona abalazo lezi zitolo. Sikhulumisane labanye ekuseni ukuthi mhlambe nxa bekhona kuyini uhlupho abaphakathi kwalo. Basicacisela abambalwa esanelise ukuthi sikhulume labo ukuthi hhayi bona kakababo abalalo lolu hlupho lokuthi bangenelwa ezitolo. Yikuthi enye into esuka ibe khona ukuthi nxa mina ngiyisizalwane saseZimbabwe, ngoba kunzima ukuthi la ungakangikhulumisanga kumbe ubuze ukuthi mina ngibuya phekhaya, abantu basuka beyokuthatha ukuthi vele isizalwane se-South Africa ngoba umbala wethu uyafanana. Kodwa-ke abaphuma elizweni lase-Ethiopia mba baphuma e-Bangladesh bavele babonakale ukuthi asoma-South African ngoba umbala wethu kawufanani. So kusho ukuthi kwakwenza ukuthi kube lula ukuthi kuthethwe hhayi lona asowase-South Africa ngo-Bangladesh, lona asowase-South Africa ngawe-Ethiopia. Kube sokusibala ukuthi babahlasele, kanti-ke njalo futhi lo limi abalukhulumayo lulimi olungaziwanga abantu abaningi be-South Africa. Bese kuthi thina njengoba sixoxa khathe sixoxa ngesiZulu, kuba nzima ukuthi umuntu athi ukuthi wena awusosizalwanisa lapha e-South Africa.